sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 30 2022 ngikhiphe dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekhona ukuthi nxa izana PF izabuya ifuna ukwethusela ama supporters ethu sizazi defender.
Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu provoke izana PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla le izana PF bathi ibandla leli liphehla udlakela. Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla leCitizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North, uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBinga le-Victoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana le-CCC. Ake sizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Sina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-Triple C eMatebeleland North. Sesina ma-candidate kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBinga, le-1 le-Victoria Falls. Sesikhethile ama-candidate sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa ku-nomination court ukuthi babe ngama-candidate. Ebantwini sesingenile. Amawadi wonke lawo engu-7 lapho kulama-by elections khona sesike sayajika khona.
Yes.
Siyawathatha lawo mawadi.
Yes, ungathi-ke ukuxokozela-ke ubangisana lapha lamanye amabandla akuwathawa nakhona ngapha
laba abanye asikababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya ngathi siyakhompyutha lezanu kuphela ngoba ngibona ukuthi kulenye iphathi ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha amakhandidenti amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane amakhandidenti. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo kabawakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana abakwenze ematobo lokhuyana abakwenze insiza. Kodwa hayi ngale sibamelele sibalindele sibalungiselele siyahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi be-ekthe angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele simelele ukuthi bebuye. Kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabandla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaya abantu khonapho? Lizayenzani?
Nganto wathi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye icele kungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izana u-PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidefenda ngoba i-problem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuya ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavela eGobe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBinga kumbe bezophambanisa eFolo. Lokho asoze sikuvumele. Abangane babo abayibo esihlala nabo abalutshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba labo bazathutha nabo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele. Lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele kulabo ababe bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatebeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Billy Gawule okubandla le-ZANU-PF.
abantu laba bavele bona balohlupho nje lwabo luthile bathi bona kukhanya kuza balohlamo bona bazabuyisela yazi ukuthi ngikutshele into ekhona ukuthi laba bantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo engunanzelela kithi kulabanye banangunike iexample labanye ababekampena kweyindawo ngale abantu lapha phambi kwemizi bebhebhisa bekhuluma inhlamba abantu be-ccc bebhebhisa bethe abantu bavotela izanu ngaphakathi abavotela izanu yikuyini kwini sabakhuza kithi sabakhuza kukhulu sathi hhayi jane akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabacekisa ukuthi hhayi zikhondakta engibazama ukuxolisa lani lani you can imagine so abantu laba kathi sebeza bekhuluma besizeni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphehla nje ukuthi babadale umsindo umsindo wakhona nguwe akula msindo lapha kithi okhona aphandle kokuthi bona bekulezinto abazenzayo ukuthi bawo njengoba kathi siyazi indaba zabo sezikhulunywa ku-Britain ngale ephalamenti ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi bangcolise ihulumende yezanu PF ngendlela engayo
kodwa singagangela singagangela gawule kuphela kuba khona abachaywayo sibuleni siza le matopo phela bechaywa ngabalandeli bebandlela lezanu PF so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona ukuthi bayenzakalani bachaywa bona kwakusenzakalani mina nje nje kithi indaba ezinjalo zimele zimapoliseni amapolisa ephumele ukuthi kuyini okwenzakalayo ubani waqalisha ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani owaprovoke ubani ngoba abanye abantu kithi ngabaprovoka njengendlela naleyo kuyavuka umlisi
so manje kumele kwenziweni
kumele abantu gipsi kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela gipsi kusukela nje umongameli umnanabo engena lapha ama-elections la abe nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukubadalela uduku nje abakuhamba sine senza imisinde lapha lalapha yani bethi lethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba bayeke ukuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona wafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe walungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakwenzayo yiko sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-violations ana la yiko kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu babona abasebekhuluma ngabo iparlamenti yabo kwe-Britain ngayo ukuthi ku-House of Lords usho ukuthi uyakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanction
umnumzana Believe Gawule ukubandla le-ZANU PF sixoxelaye esejolojo esebeleni seMathebeleni North kusenjalo idala le-House of Lords likwele bhilitane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe ovalelwe umnumzana Job Sikhala labanye abobandla le-CCC idala leli selicele uhulumende wakwele bhilitane ukuba akhulumisane nohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu lokhu kwenzakala ngesikhathi umkaJob Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izitheziso ezetheswa inkokheli yebandla leZanu PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala labanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZanu PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu undlovu uthi ibandla lezanu PF lalivele lidlelana kahle nakudala nelebhilitane umoyo usungula lingxoxo khona manje
sekunebandla lezaphu lelezanu jongo izanu PF isuke yabayikhona yona ngo-1987 ngaleso sikhathi laba abantu ababalisayo ethi bona bebengabofowethu yiba bathetha uRobert Mugabe bamnika lokhu esingathi yona yi-night group laphana ngabantu kade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane ngabantu kade belwisa ukumanyana kwesizwe saseZimbabwe bezama ukusehlukanisa nge-tribal ground so ngalolo hlobo sihleli phansi thina njengezizalwane sakubona ukuthi hayi lokhu akuqondanga uzananzelela ukuthi kusukela ekubunjweni kwezanu PF 1987 laba abantu abathoyo bona ukuthi bebengabangani bethu yibo abantu kade sebesilwisa ngoba besesithe thina umnotho kawuye kuzulu yibo abantu akade bengabahuquluzi benotho amaplaza bebande laba abantu sithezeze ukuhlanganisela ukuthi thina njengesizwe seZimbabwe kathi khangele umndeni wethu labo bakubona ukuthi sokunzima ngokwenabo isizwe yikho okuqale khona lawa ma-sanctions afike sebuya ngabo 2001, 2002.
Eh, ngamafutshane Ndlovu.
Iphutha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe esesixukwini engambathanga uyadinga icebo, izanu libandla eselitshona emfuleni selidinga amacebo. Umongameli webandla leli utshilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yamasantheni ngamanga. UChris Mthwangwa watsho njalo wathi into yamasantheni ngamanga, abantu laba bezanu bayatshontshwa. Ndakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho ngabantu bezanupiyefu. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwelase Zimbabwe. So thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption, akulungiswe udaba lwezombusazwe, akulungiswe ama-reform. Angiboni ukuthi uba le problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke. Ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebe sebecabanga ukuthi inkinga yola
masanctions.
Hhayi, ngiyamuzwa uGatsheni, ngivumelana naye. Uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emgqoka. I-corruption kayiyazi bandla. Iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele kuye uze uye kuye lawa amabandla afikisayo. Uzathola ukuthi uzathola umuntu ulenoti engeke uyichasise, but lowo muntu layo kwekuhulumente. Yikho kwenza umongameli wathi no, i-corruption we-say zero tolerance corruption, number one. Lokho kwama-sanction ambona ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga. Umongameli uthe engena labo Chris Mthwanga bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures. Sesidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza silwisele into yama-sanction. But ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani nangubani. So kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi lowa ama-sanctions kawakho. Ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo, ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siyaku-anti-sanctions mani. Yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda isifake indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagethe abantu ababili abathathu. Kutho ngendlela avela khona lokhuyana yikho sengakuthi thina yi-public relations, it's a PR management. Yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula, kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinde uZulu. Lokhu bekwenzela ukuthi uZulu ngombono wakho omude lo omfitshane ukuthi sithi no into e-wrong libandla elibusayo njengoba yena umfowethu wokufaka. But into engizamuthi ngimqondisekiyo yokuthi athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga. Umongameli wathi asizameni njengesizwe silwise sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions. Indlela yokuqala ayitsho yena ikuthi athi sithi zero tolerance corruption ngoba siyananzelela ukuthi kusukela ku-First Republic beziningi into kade zisenzakala. Yikho la ebuye naleyo mantra yokuthi sithi thina zero tolerance corruption. Hayi ukuthi athi yena akula ma-sanctions, ngibona ngathi lapho akusiko kahle ayikho into eyathiwa ngumongameli engena.
Lapho sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla le-ZANU PF lo mnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla le-ZAPU. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abafika ekhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini we-Halloween kwele-South Korea. Bagxobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le-Taiwan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia zililahlele katshana isivumelwano lele-Ukraine ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi. Ele-Russia lithi ele-Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle e-Black Sea. Kodwa ele-Ukraine lele-Melika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele-Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni atshiyeneyo. sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlake sixoxa logwabalanda Mathe ukhona ngale ke eJohannesburg. Baba Mathe, kunjani?
Litshona njani dube labalaleli? Hayi, thina siphilile kahle kakhulu.
Yazi, tshona kahle. So-ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kugcotshwe emcimbini kami isiZulu. Singathi-ke le yinkozulu, sitshele kancane ngalokho.
Izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu, sihambe nenkosi uBulelani, ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditional. Obaba uKhayisa uhlahla yamango besinabo ngale, sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samaZulu labo njengabenguni. Kuningi esikufundile, sikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona. Mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu, njalo kusifundisile ukuthi lathi ezumthwakazi siseselomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa i-kingship yethu, kulama-steps amanye okumele siwathathe, enanzelela ukuthi kulalapho esisamwayo, lapho esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okwakufanele ukuthi maybe mhlawumbe kungathi singabe singathi sesikufundile.
Kuyini okunye ekwade ukubona khona ngathi
bekunama khosi cha umhlaba kuze kuyefika eNigeria, kodwa engathi ngifundileyo kakhulu kakhulu thina ebukhosini bakithi, masifuna ubukhosi bakithi ukuthi i-government yes kufanele ukuthi siyibleme, kodwa inesandla kakhulu sokuthi makuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo i-government ibe khona. Ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe. So upresident mangarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi leyana izibe inkosi. Singaba inkosi yethu kodwa igovernment mayingazange yarecognize lokho kutsho ukuthi kuyabe kuyize. Okunye kunganazeleka ukuthi thina njengamahlaba ezulu mangukuthi ubukhosi bethu siyabufuna, kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi igovernment kodwa siyi-engage ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe.
Ye, siyambonga kakhulu-ke unkululeko gwabalanda Mathe, siyingcwethi kwezesintu, siyambonga kakhulu. Ungathini lokusasa gwabalanda? Siyabonga.
Ngiyabonga tu.
Salulandela iwolomsi. Salulandela.
Omanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo njengenhlala yenza. Inkosi isigcinile isavumile ukuba sibe khona kulo mhlaba. Lanxa singahlushwa ngokuningi okwehlukahlukeneyo, sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo, kodwa phakathi kwakho wonke khona lokho uNkulunkulu ukhona. Singaphelelwa yimicabango kwesinye isikhathi zesithi uNkulunkulu kasiboni, kanti okuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe, ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo. Namhlanje ihlobo ezithandekileyo ehlulweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika 29, Proverbs 14 verse 29. Uthi uSolomoni nxa ebhala lapha, uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. UJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi ababi laba abachiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa, ngoba isibo bubi lobu bukhulunywa lapha ngusolomoni. USolomoni nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo. Abesesithi uSolomoni bonabo bantu abanjalo uJehova ukhatshana labo, ngoba uJehova kahambisani lobubi. Bangazitshaya izifuba benze konke lokhu ababona besithi kube kuqondile, kodwa uJehova akekho lapho. Yikho-ke lapha uSolomoni uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu, ububi busenhlizweni yomuntu busemcabangweni womuntu yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomon esithi uJehova kude nababi asithatheni njengasekhaya emndenini emulini uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni kabafanani ukwenza kwabo kabafanani ngitsho lasekuthunyeni kwabo ungabafundisa bathengele ukudla okufananayo bathengele ama-yunifomu esikolo ubhadale izikulu futhi wenze konke nxa besakhula kodwa soze bafanane ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa ngabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa abantwana abakude noNkulunkulu yilaba okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho ungaza kutsho ukuthi umntwana usuka ebantwini usuke nje abe mubi baqoqane ngobubi babo bathandane ngobubi babo bathandane ngokungahloniphi kwabo bathandane ngokusela babo bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantu ababo uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyomphakathi ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukukhuluma ngabo kwakhathesi sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo ukhatshana labo abantwana abakwenzayo kayisiyo sifiso sabazali izikhathi eziningi engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni leqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntanakhe abe lisela asikhulekeleni abantu abethu nxa sikhuleka ngokulunga lawo ngomethemba uJehova lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu asikhulekele Thixo ingcwele sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe babe ngabantwana abalungileyo amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
yabonga kakhulu uNtungamile Nkomo kwezemidlalo uJoseph Njani usethulela ukwezakala namhla eZimbabwe
zimpumelelo imidlalo ekhasi lakaPremier Soccer League edlalwe namhla emini iqembu leBulawayo Chiefs linqobele iHerentals nge-2-1 kuTele Dynamos libe ngujikile obhanqa 0-0 leHighlanders ikanti lo mdlalo obuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye leTriangle lawophele kuyi-0-0 siyikhangele umdlalo kakhilikithi iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngeleBangladesh emdlalweni wesibayasi kaGroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba owe-ICC T20 Men's World Cup iqembu leBangladesh liqale ukuthi ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthele ezimbabwe seliphendula lenelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-9 limpumela itshiye iqembu lezimbabwe lihlezi endaweni yesine engalaneni yemiklomelo kusibaya sikagroup 2 lile miklomelo emithathu
kusenjalo uSikhumbuzo Banda umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elechicken inn uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo uJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba
ubanda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba
abafuna awatheza ntwazile babengasatsheli engaphuma enyuspepeni ka-2 ka-3 ungathiwa mtsheli awatshe dale imali yami kunje sozazama ukuba yanseza umbaqondisa kodwa asoze uqondise konke kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abanganjani abangalaleli osokundidisappointa kakhulu angifuni ngiqamba amanga abafana bakoBulawayo hayi discipline asiwathi usubona ama players akoBulawayo amalutshwane kade sebedlala kuPremier League ngasawa ucina ubona amathimu amaningi kade sebesiyathatha athofu koBulawayo abafana bakoBulawayo abaningi sebevukela utywala yakubuntu umfana lo sibilile future but kungena i-patience abasile ungathatha athesi umfana like uthi uyamdingela ku-D1 for example uthi engqe iplans first thing akuza yena bayanika malini awukatraini awukadlali afana bakubulawa ya disappoint
ubanda udlalela amaqembu abasakhulayo iqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esase ngumfana weleminyaka engaphansi kwechumi lathi bamunembili
kudala kwakuezy ukuthi nxa so ama juniors usuyedlala ku first ilozi ngoba wena labana babedlala ku first labo ilokuzini yankona yayi process labo babe so ama juniors babukile lako matamba o Innocent Roots babe ngama under 18 ethu thina singama under 14 so labo be graduate lati sasilokhe sibuya so kwaku easy vele ukuthi lawo suthi khoqo naso lati the times singama seniors ku first lozi saw welcome abantu abanjalo komthulisi maphosa gala komthumela umoya ngoba sasikhamba ama juniors babukile so kwaku easy lati ukuthi siwa welcome nga ngingathi lati njani lati was welcome labana abanye so kwaku easy
ubanda uthi abadlali abasakhulayo bakobulawayo kumele bazifundise uyadlala kwamanye amadolobho hathi ukwalabe lokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa
engakutsho mina engakwenzayo mina ongaphathisa abafana bakobulawayo mina ngathola isikhwama ngambe yalana ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani inqabe ngikho ustada abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mental bafana bakobulawa yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuna ukuthwala isikhwama ngathi khona bahambe egweri khona banguzuzela iteam yayahle eduze khona lapho egweri yala bafuna ubuloko bebhodi malokithi andlike abafana omunye amna vele ebhindura mi andivele ukuthwaka basa mntana yabo abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona la kafuni abathwala izikhwama labo bephumela njengamanye amaplayers lawo bedinga umsebenzi kwenye indawo begcwala besabe
ubanda udlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleSporting Lions, eleNjube Sundowns kanye leChicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqhatshwe ukuba asebenze lamaqembu abasakhulayo weChicken Inn. Wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza neqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Salbonani balaleli igama lami ngingu Blessing Zinqo umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe
Luba kuseme bendinyane
ngiletulela idlala idlami elicha okuthiwa isilungu isilungu album lapho engicula khona ngezinto ezijeneyo day to day life ngicula othando ngokuzwana ngempilo amasiko udlala deleli ngisebenze labaculi abanenge abajeneyo abasuka kobulawayo abasuka eSouth Africa abasuka eBurkina Faso abasuka eCongo aledlala deleli mnandi kakhulu ayikwenzileyo ngithethe ingoma zami ezimbili ngasihlanganisa lomculo weCongo ingoma ezithi intombi yalomfana lenye ethi amaphi
intombi yalomfana
ayela amabele
intombi yalomfana
ayela
asiyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo 1994
Ngiyamkhomaka nja
Intombi yalomfana
ayela amabele
Kuma manje seAmerica seWashington sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensingizini seWashington okwamanje ngikhuluma njengoBlessing Zinqo edlala elitsha ngajabula kakhulu xa ningathi lilithenge lililalele siyabonga kakhulu
lokho umculi uBlessings Nqonkomo oqembule isingizi ekwamanje ke usemelika lapha ke kulensingizi singakehlukana isihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesisisi bathi bazaphindisela ngahlaselwa ngabe bandla ezanuphepha siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo umthembo Themba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.